Soko izika disendaba ku VOA Ndebele.
Lingale vuka njani izibukani ndaba olamukela emsakazweni we Studio 7 ngomvulo mhlazi ku 30 Ncwabakazi 2021 ngu Chris Gande. Endabeni zethu lamhlanje, izikolo ziyavulwa namuhla kulokukhonona kwabazali abathi kulakho kumemethekisa igciwane le-coronavirus ngoba kungathathwanga amanyathelo okuvikela abantwana lamatitshala lanxa uhulumende esithi konke kulungisiwe.
Abazali abafana nabo imali yesifizi yabahlupha, abaye imali yama-uniforms yabahlupha. So masekuthiwa futhi ama-sanitizer konke ama-mask konke okudingwa ngabazali, sibona ukwenzima okukhulu khonapha.
Ukuphiwa imali okwenziwe ibandla le-MDCT nguhulumende kudala imibuzo yokuthi kambe ibandla leli lingalisetshenziswa na libandla le-ZANU PF. Nanku liphiwa imali emele iye kubandla le-MDC Alliance.
Kwesinye isikhathi ngake ngathunywa mina ngokwami ukuthi hambe etshela uJamisa ukuthi khona singamthengela noma ama-ofisi amanye amatsha ama-upstairs ama-building aseHarare laphana.
Izulu leze lesiphepho elithiwa Hurricane Ida selitshaye idolobho le-Louisiana kwele Melika ladala umonakalo omkhulu. Zonke lezi ndaba lezinye lizozizwa khonapha emsakazweni we-Studio 7. Ziyavulwa namuhla kulokukhonona kwabazali abathi lokhu kulakho kumemethekisa igciwane le-coronavirus ngoba kungathathwanga amanyathelo okuvikela abantwana lamatitshala. Uhulumende wazise ngeviki edluleyo ukuthi izikolo ebesezivalwe okomnyaka owodwa kulandela kumemetheka kwegciwane le-coronavirus ngenyanga kaMbimbitho ngomnyaka odluleyo ziyavulwa namuhla. Kodwa bakhona abazali abathi bekungakafiki isikhathi sokuthi izikolo zivulwe ngoba uhulumende ngokwakhe wengezelele ukuvalwa kwelizwe phansi kwemigoqo ye-COVID-19 esithi umumo awukafiki kusibanga sokuvulwa kwezikolo. Esithi umumo awukafiki kusibanga sokuthi iziqondiso ziyekethiswe. Kusenjalo uhulumende ubikwa esethule isikhwama esilemali eyizigidi ezingamakhulu amahlanu $500 million wokwakha izindlu zokufundela, ukuthenga amatende lokuthenga okokuzivikela ekuthelelwaneni igciwane le-coronavirus okuzasetshenziswa ezikolo. Lokhu kwenzelwa ukuthi abantwana baqhelelane ukuze bengathelelani igciwane le-coronavirus. Umsekeli kamphathintambo wezemfundo ye-primary le-secondary umnumzana Edgar Moyo utshele iphephandaba le-Chronicle ukuthi ubhode ngezikolo zelizwe lonke jikelele wabona zilungele ukuvulwa namuhla. Sixoxe nesiphathamandla senhlanganiso yezakhamizi yeBulawayo Progressive Residents Association umnumzana Ambrose Sibindi ukuze sizwe imbono yakhe ngalolu daba.
Well, abazali ukuvulwa kwezikolo singathi thina kubajumile. Yilo uhlupho abazali abakhuluma ngalo abangathi bakhonona ngakho, ngoba ungakhumbula kuhle kuyena le GV kubo Monday, Tuesday. Uhulumende bememezela ukuthi i-lockdown u-level 4 uzaqhubeka next 2 weeks. Ngokunjalo wonke umuntu ongumzali, abantwana labotisha bahle nje bazitshela ukuthi hhayi xazoba kwenye 2 weeks, asilindeleni sibone ukuzenzakalani after 2 weeks. So kubuye kungathi nje into emangalisayo ebethisileyo ndathi kanti sokumemezela ukuthi izikolo ziyavulwa. Abazali bezibali ziyahlupha, abanye baya emabhodini, abanye abantwana siyakwazi ukuthi bafunake ukuthi baye basemadrobhini bagadiswe. Uzananzela ukuthi konke kona uhlupho luzakhali, abanye sebabhadalele school fees. So nxa kumenyezela ukuthi izikolo zivulwa kusasa, abazali abaningi balokukhonona kakhulu ukuthi lapha sokuzaba lokunzima. Abazali bezama ukuphasazela, bezama ukuthi ngalokhuya lokhuyana, yilo nje ihlupho esilinanzelele.
Khona manje ukuvulwa kwezikolo lokhu ubona ngani akusoze kumemethekise na igciwane le-coronavirus, ikakhulu nxa sikhangela ukubana akula ma-sanitizer ezikolo la?
Well, ukuvula kwezikolo nxa sesikhangele igcikwane le-coronavirus abantu abaningi balovalo olokuthi engxenye kade sifuthi sesizidingela olunye uhlupho lokuthi lumkhuhlane umemetheke ngoba ungananzelela la ma-PPEs lawa abantu kumele bazivikele ngawo ufanele asebenze ezikolo. Uhulumenze ukuthi yena abazali ababona bayancedisana lezikolo ukuthi lezo zinto zithengwe. Abazali abafana nabo vele imali yesifizi yabahlupha, abayimali yama-informs yabahlupha. So nxa sokuthiwa futhi ama-sanitizer konke ama-mask konke okudingwa ngabazali sibona ukwenzima obukhulu khonapha. Ingozi ikhona yokuthi abantwana nje basibazi. Ekuhlangeni kwabo laphana omunye sengazihambela besicela imaski komunye besithana ama-mask kungasenzela ingozi yokuthi umkhuhlane umemetheke. Ingxa esingakutsho kuphela lade ukuthi sizame ukuqonqosela bona abazali ukuthi abantwana sabebabisezikola abatsheli baziphathe njani ukuthi imask ayinike omunye umuntu ngeyakho ube ngisho ukuthi uyasanitizer lokumnyana kwabantwana. Abantwana sibatshele ukuthi izindlu banazo ibana bangakwenzi befika futhi esikolo esikhanye lababalisi labo ngokufananayo abahambe imessage efana nayo ebantwaneni ukuthi hhayi ama-mask lingathinjani lingaminyani gezanzandla ube sanitize. Kodwa bese sithi thina nxa singaba khona silesikolo esingathola ukuthi siyehlule ukuthi ama-sanitize abekhona kungangcono leso sikolo phose enxa esingafuneki ukuvulwa ngoba sikafunele ukuvulwa kule ngozi yokusamemetheka kusalo lolu gcikwane abantwana babuyele igcikwane balilethe ezindlini i-community lisinikana yilo uhlupho esilubonayo lungenzakala ukuthi izikolo ezisuke zavulwa nje abantu benganazeleli and kule ngozi yokuthi izini ukuvikela igcikwane abantu kade bengazilungiselanga ngendlela ephakemeyo ngoba besazi ukuthi enxenye kule 2 weeks ezaphela enxa besokubonakala ukuvulwa kwezikolo manje abantu bahle bajunywa khonapho khonapho.
Umnumzana Ambrose Sibindi isiphathamandla senhlanganiso yezakhamizi eyibulawayo Progressive Residents Association ubekhuluma ecingweni leStudio 7 ekobulawayo. Ukuphiwa imali okwenziwe ibandla le-MDCT nguhulumende sokudale imibuzo yokuthi kambe ibandla leli lingalisetshenziswa na libandla le-ZANU-PF. Nanku liphiwa imali ebimele iye kubandla le-MDC Alliance. Ibandla le-MDCT eliqanjwe ngegama lokuthi MDC Alliance encwadini kahulumende liphiwe imali engamadola eZimbabwe azinkulungwane ezingamashumi afika phose ayisithupha $59 million phansi kumthetho we-Political Parties Finance Act. Umnumzana Prince Dubeko Sibanda wake waba lilunga lekomiti yezemali edalele parliamente engwebandla le-MDC Alliance. Sixoxele Sibanda wake wamela njalo isigaba sebhinga edalele parliamente waxotshiswa libandla le-MDCT ukuze sizwe okuningi ngalolu daba.
Kande kuqakathekile ukuthi uZulu abekwazi ukuthi le imali ephiwa abazombangazwe yimali ephiwa ngomthetho okuthiwa yi-Political Parties Finance Act, yimali yemthelo ethelwa nguZulu waseZimbabwe eyiyo ephiwa abazamabandla ezombangazwe. Kodwa ngomthetho lo okhona phiwa kuphela ibandla eliyabe lingene phakathina komncintiswano we-general election lathola ama votes awedlula i-5% of total votes eziyabe zivotiwe ngaleso sikhathi. Na okutsho ukuthi khona khathesi amabandla akade efuze ngokusemthethweni ukuthi athole leyo mali libandla lezana u-PF nxa siyakhangela amavoti ayiwo awabhalwa yi-ZEC, yizana u-PF kanye le-MDC Alliance ekhokhelelwa ngubaba uChamisa.
Kwahamba njani kuze kube ikhona lokhu okuyikho khona lamhlanje?
Kwathi kukhanya sovala ukuthi khona umnangagwa kawinanga njengoba lanamhlanje kungaziwa ukuthi nxa wawina wawina ngamavotes amangaki. Okuyikho okwayenzakalayo ukuthi wathi uChamisa eseyalile ukuthi esetshenziswe ukugezisa ubusela obayenzakala kuma election, umnangagwa wasesithi sengiyakudla lalabo abafunayo. Ngifuna ukuthi ngikutshengise ngale ndlela Christ ukuthi khona ngiyakwazi mina, ngikwazi ngoba kwesinye isikhathi ngake ngathunywa mina ngokwami ukuthi hambe chelu cha misu kutikona singamthengela noma ama ofisi amanye amacha ama upstairs ama building ase Harare lapana simnike izimota azifunayo simnike izimali zokuthi abhadale izisebenzi ze party yakhe enxa ezavuma ukuthi ehambe eParliament eyokuba nguleader of opposition. So ke wathi ke uChamisa eseyalile ngoba injongo eyayikhona vele kumnangagwa lalabo abusa labo abalutshwana hathi singake sathi izanu yonke kodwa abalutshwana adla labo umnangagwa injongo yakhe kwakuyikuthi kungaphindi kube lo muntu okhononayo okhuluma kakhulu ukuthi khona elidla kubi imali lezithelo zaleli lizwe. So ke kwathi ke uChamisa eseyalile wasesithi ngingathola bani engingasebenza laye yikho ke ukungenisa ngudlu omonzora uzathola ukuthi namhlanje iParliament kayiseseyileyani iParliament ka 2018 ngoba sokulabantu khona ngale singabathi ngama strangers ngaphakathina kweParliament umuntu ongakwaziyo lokuthi wabuya njani eParliament ngoba abaningi bakhona ngabantu ababedliwe kwezinye indawo. Ngingakupha umzekeliso ukuthi khona uChief Ndlovu wayedliwe enkayi North ukuthi abe ngumember of Parliament kodwa namhlanje uzithola engusenator. UPhugeni wayedliwe ukuba ngumember of Parliament koBulawayo kodwa namhlanje uzithola engusenator. Ngingababala bonke baningi sebegcwele eParliament okusokusenza ukuthi la iParliament yakhona iswele isisindo njalo lenhlonipho eyayivele ilayo abantu belayo phakathina kwayo.
Ukhona emthethweni uhamba njani ukuthi kuphiwe ibandla le MDCT imali yonale?
Ye njengoba ngithilo Chris omonzora iMDCT laphana kudingwa nje ukuthi khona asifuni abantu abazakhulumela uZulu eParliament abayakuthi noma dodwa imali yelizwe ichaphazwa kubi njengoba uzwile ukuthi lesikwelete kathesi sesiqanise safika kuma 20 billion. So omnangagwa kabajonganga ukuphakamisa lokuthuthukisa leli lizwe omnangagwa bajonga ukuthi befikele njani izandla zabo kuma resources aleli lizwe. So ke bafuna abancedisa ukuthi nxa besidla labo bengakhulumi bethule. Omonzora sebetholakele ke ukuthi ngabantu abazimisele ukuthi besetshenziswe ukuthi bebukele inotho yelizwe idliwa ngabantu abalutshwana hatshi ukuthi ihambe kuZulu. So yikho nje kuphela okwenzakalayo.
Umnumzana Prince Dubeko Sibanda wake waba lilunga lekomiti yezemali edalele eParliamente engowebandla leMDC Alliance. Ubekhuluma ecingweni leStudio 7 ekoBulawayo. Asenelisanga ukuxoxa lesikhulumeli sebandla leMDCT umnumzana Witness Dube. Ugatsha lwezempila kahle luthi kulabantu abalithumi lasithupha 16 ababulewe ngumkhuhlane we-COVID-19 kumanani awayithulwe izolo. Ngasikhathi sinye lolu gatsha luthi kulabantu abalikhulu lamachumi amathathu lanye 131 ababanjwe igciwane le-coronavirus. Idolobho leHarare lelakoBulawayo yiwo alabantu abaningi ababulewe yi-COVID-19 abane ngadolobho linye.
Lo ngumsakazo weStudio 7. Sisakaza eZimbabwe, lisizwa siphuma eVoice of America at the Washington DC.
Okwamanje ke sikhangele ezikhuthumayo zivela kumaphephandaba atshiyeneyo. Iphephandaba leHerald lithi isidumbu sikaJoe Mugabe owabhubha ekuqaleni kwenyanga kweleBhilitane sifike eHarare izolo. UMugabe owedlalela iqembu leCaps United ube leminyaka yokuzalwa engamachumi amahlanu lambili 52. Iphephandaba leChronicles lithi uhulumende usefake eceleni imali engamadola angamakhulu amahlanu lanhlanu $554 million eyokwakha imigwaqo eMathebeleland North. Leli phephandaba lithi lokhu kuzakwenza abahlali kulesi sigaba bathole imisebenzi. Okwama manje sengilithiya ezandleni zenu lina abalaleli bethu kumbiko lesithumele ngeWhatsApp.
Ngibingelele ku Studio 7. Ngibingelele konke amaZimbabwe amahle. Impilo njani kodwa liyaphila. Okhulumayo nguIsaac Ndebele, Plumtree endaweni yaseTokwane. Hayi mina ngiyakhala bakithi, ngiyakhala ngesimo esenzakala eZimbabwe. Kanti iagreement eyavunyelwana phakathi kwezanu leZaphu ukuthi ibi-deputy president enye izabuya kuZaphu. Ngibona sichabalele sekuthulisekile. Ikhale futhi labo baba bakhona lapho ochuma bathuli nje kuphela nababa. Hlale sibazobe khuluma okugawule. Kanti bona balaphana ukuthi bayancenga ukuthi bathole ukudla kumbe balaphana ngomsebenzi abathunyelwa ngabantu. Thina sazi ukuthi iagreement le eyavunyelwayo ephakathi kwezandla leZaphu yayenza ukuthi ezimbabwe kube lokuthula lapha. Ukuthi i-deputy president enye iphume kuZaphu. Ukuthi sekucisheleni asakwazi ngoba umbuso walaphana uqondakali. Nangu uShiwenga uphethe izikhundla eziyi-2. Uphethe izikhundla zebu-deputy president, uphethe izikhundla sokuba yi-minister of health. Esingakwazi ukuthi kanti akula abantu abayaziyo lo msebenzi we-minister of health, abantu bezimbabwe baningi kangaka. Umuntu oyazophatha izikhundla eziyi-2. Hayi, umbuso waseZimbabwe buhlungu kabi. Umbuso waseZimbabwe ubuhlungu, asazi ukuthi sekuphilwa njani lapha. Manje abantu bavalele ama-taxi akasebenzi, kuthiwa ama-taxi asebenza yizupu. Izo ama-taxi ezupu kuthiwa wona akala corona. La abanye abantu abafowethu abazizamelayo bayaliswa ukuthi basebenze. Kusebenza uzupu kuthiwa yiko akokurayithi khona. Uzupu akala esibona kuyisiminyaminya khona nokuzupu kwakhona wona lowo. Abantu bethu bethapha i-corona khona lapho. Kodwa ama-taxi amanye kuthiwa engasebenzi ngwawona. Ali corona izupu ngoba ngiyabo mina ngakwa labo Shiwenga ayila corona yona. Uyabona ukuthi into yakhona umdlalo nje. Kanti yona iZimbabwe yaba yizwe elinjani ngoba amazwe wonke asevulile amabhoda. Wonke amazwe avulile amabhoda. Kodwa manje bona balokhu beyala le bhoda. Ama-airport bavulile. Bathi thina abantu abeZimbabwe yi-test le-corona. Abelungu ababuya phesheya bayabuya ama-aeroplane. Wonke ama-airport avulile. Kodwa kuthiwa i-corona ilethwa yithi abantu bamnyama. Yikho sivalele amabhoda. Hayi, umbuso wamasosha buhlungu bakithi. Uma singazange satshintsha yikho ngikhala kumaZimbabwe wonke ukuthi kumele ukuthi thina sizikhulule thina. Ma singazange sazikhulula thina silokhu sikhwebhana engilokhu ngikhala ngakho mina. Come 2023 kumele ukuthi abantu sikhethe iqembu liright, sivotele iqembu liright. Ngiyabonga.
Salibonani balandeli bakastudio 7. Lo okhulumayo uMandla Nkosi, uthemelwa kwentanga eBubi district. Mina bengithanda ukukhuluma ngodaba lukababa uMonzora olokuthi ethi yena uyakontesta MDC Alliance. Ukukontesta MDC Alliance luvalo yini lokwesaba ukudliwa yini? Or lo muntu kahle kahle yena uthunywa ukuthi ezodiliza iMDC Alliance. Udaba lwakhe nganandi uthole kahle kahle ukuthi yena uqondene. Ngoba uma sithi akhangela vele iparty ekureyisi ibhizi eligijima kakhulu iMDC Alliance. Yilo ibhizi esikhaya lithi ngikhona yilo lingachiya iZanu-PF. Le MDCT imthwakazi ngeke sikhulume ngayo ngoba iparty yokufuna kuphela ukudlala abantu ingqondo kuphela. Kahle kahle ngoba bona abakwazi into abayifunayo. Bafuna ukudabula iZimbabwe Center ukuthi kahle kahle bafunani emathebeleni North sogcwele amasona. Bathi singe singabazukulu bamasona. So uma bedabula e-center iZimbabwe bashuto ngikhona so thina siqondena. So leyo ngeke siyikhayele kangako. Sesikhayela ngoMonzora. UMonzora sicele ekeme into yakhe futhi stepa. Uma yena ekhayele lidlelo kayekele thina sitshaya intambo. Sizamnika ke idlelo elithandayo yena uma ekhayele lidlelo. Kaqaleni ngestori sakhe lesofuna into ngo e-district. Uma izathi yena uMDC Alliance waye contest i-MDCT. Kathesi usixotshela abantu eParliament ethi ngabantu abangene ngetikiti lakhe. Yena itikiti lakhe kwayi-MDCT. bona bengene MTC Alliance umuntu rakeke ni story sakhe le rakeke mesibili engafuna ukuthi a disturb yena uma ukuthi ngkwenze two imali kadla imali kuphele ehambe elala kunokuthi ngkwenze disturb uhlelo ngoba thina vele sikhale utongwa iZANU-PF vele asiyizwa iMDC Alliance vele asiyizwa vesala siyichayi manje futhi sayichanga 2023 uma umonzo lengasiphambaniselanga abantu bethu ngokuthi ethini iMDC Alliance lokubheka ukudisturb isiko utongwa ikufuna ukukontest lo futhi ukudisturb ngiyacela sibili isihlobo bantu beMDC Alliance asike ngisikuhlusise kahle kahle udaba lwamonzo ralo ngiyabonga
siyalibingelela balandeli beStudio 7 lana ma-journalist akithonke America ndawo zonke nje mhlaba wonke jikele siyayizwa indaba ye-ground le okukhulunywa ngayo ekhaya so izinduna ezichasisa ukuthi ama-organizations la kumbe ngithi ama-groups amayela asebekhulume lawo ama-groups yathi izinduna ziphathe udaba lolo eqinisweni uma kuwukuthi induna izothe ziphathe udaba lolo kungama-groups amayatsho njalo kumbe lama-victims abaluphathe ngendlela efaneleyo bengalingi siyabacela singabantu ababo ukuthatha inhlangothi zikahulumende kumbe ukuhambisana nohulumende ngendlela afisa khona ababona ukuthi benza njani ubhosi nalo weZimbabwe kuthiwa ngumnangakho ubhosi we-ground kabotshwe ayijele kabotshwe ayijele qiniso lelo what kind of laws obeyitshela nyena
salubonani salubonani balalalo babastudio 7 ukhuluma ngudonke kayidibi ngadibi yakuqubuka ngiseplant uthemba ukuthi kumetshintsha yazi ukuthi zizabele zihlupha kuphela yakwazi ZANU-PF yiyobusayo la uma lingezele enzeni ndiyacabanga ubaba umgaba ukuthi wathini ukuthi how many strategies zokuyini ama-elections cabe nga 2002 buya sabuya ku-28 ukuthi kwenzani ngama-strategies ukuyo kathesi sithe umgabe esephuma lajabula lathi idife kabe selikhala futhi likhalela selilokho liphande amangcwaba likhuluma ngegugurawundi hayi alike mlimba ngendaba zokuphande amangcwaba vele siyawina futhi la ama-elections azayo la bamberi nokuyini ama-elections
salibonani salibona Studio 7 linjani Studio 7 igama ngiphethosi ngokuhlala ngilaphela upa sicela madoda ukuthi asivoteni mafowethu asiregisteni ngobuningi wethu madoda siregisteni sizamona isikhipho zami le madoda asizameni amandla wonke anti ayibona into yenzakala ezambia madoda asizameni nathi ukubambana sizame ukuthi sivoteleni especially MDC ye lama-chance okuthi singakhiphi izandla asivoteni ngobuningi madoda siregistile nasembu yakhona asizameni madoda sizameni ukhipha izandla lesiphume ekuhluphekeni sivote salinda ivoti ivoti makulindwa makuvotwa manje siyalinda asimove lapho esikhona asezeni nje abantu bezambia madoda asezeni kanjani sivote silindeni amavoti ethu asinyakazi lapho esiyabe sikhona lapho esiyabe sivote khona ukurigavele ukungabi khona please bafowethu asizameni sihlukumenini madoda
wena kakomo wenkunzi emanxeba ekhonya ikwele melika izwakale kwelikamthwakazi esh ngiyakuhalalisela ngalo msebenzi wakho nalabo osebenza na bo tikasibonge kuleyo ndawo kankomo na indaba engihluphayo aluba ngizwa udaba lwale ndoda ethi yona izinduna zakamthwakazi kazihambe zibuzabuza abantu abahlukunyezwayo nabafelwayo nabayenziwa lokhu nalokho yigugulawunda leyo eyayiyenzwe ngabomo itshaliwe ukubana izosiqeda kwelikamthwakazi eish na indaba ebuhlungu kangakanani ngoba isela lingayisho kanjani indaba yokuthi hey lina enginitshontsheleyo nina engilenzele lokhu nalokhu wena sebenzisana ubani nobani ukubana besho ukubana litshontshelwe kungakanani litshontshelwe kanjani litshontshelwe kuphi nakuphi nizigwele isela lakutholaphi lokho kayikho leyo nakanjani kayikho leyo ngumdlalo nje lowo mhlawumbe ngeyinye indlela njalo esibuya eyokuzothukumeza abantu kumbe uzothusela abantu ngayo sizothuselwa njalo ngoba kuyabe sokusazakala ukuthi ubani uthe ufuna lokho ubani uthe ufuna okungaka wahlukunyezwa okungaka ayikho leyo sicela ihlonipho kuleyo ndawo sicela ihlonipho ngoba sithanda ukuwazi ukubana ubani owavusa umvundla akaphume obala first before sikhulume ngale nto ngoba isela malingakaza ukubana sazi ukubana isela ubani uyisigani ubani ayinyeke isebenzeke le
la ndawo ke bekungamazwi enu lina balaleli bethu elisithumele ngeWhatsApp kunombolo ezithi +1 202 465 0318. Ngesikhangele ezivela kwamanye amazwe ngamafitshane, iyezi lezulu lesiphepho eliphiwe igama lokuthi Hurricane Ida litshaye isigaba seLouisiana kwelemelika izolo likusibanga esiphezulu esithiwa Category 4, ladala umonakalo omkhulu kakhulu. Leli yezi lifike ngemva kweminyaka elithumi lasithupha kwana izulu leyezi uHurricane Katarina elabulala abantu abaningi ladala umonakalo omkhulu. Ele Israel lihlasele indawo ezihlala abenhlanganiso yeHamas esigabeni seGaza Strip izolo ngokuhaza inhlamvu lamabhomba. Lokhu bekuyiphindisela amaPalestina acatshangelwa ukuthi aphosele amabhomba kwele Israel kuthange. Kwezemelika, iziphathamandla zebutho leMelika zithi indizamtshina ezingelabatshayeli ezohlobo lwe-drone zihlasele imoda ebicatshangelwa ukuthi ifuna ukudubula abantu ababalekayo egcekeni lendizamtshina edolobheni leKabul kule Afghanistan izolo. Lokhu ngokwesibili kusetshenziswa kwendizamtshina lezi ekuhlaseleni amalwa ecatsha enhlanganiso ye-ISIS-K. Ngomvulo kubulewe amalunga enhlanganiso le amabili agoqela omunye okuthiwa nguye ohlela iqhinga lokudutshulwa kwamabhomba abulala amasotsha eMelika alitshumi lantathu labakwele Afghanistan abalikhulu lamatshumi ayisikhombisa edolobheni leKabul. Lolu daba solutshiye uhulumende kamongameli Joe Biden esesolwa ngabanye. Ukuhlaziya lolu daba sixoxe lengcwethi ecubungula ezombusazwe umnumzana Dan Moyo.
Well, mina abantu angibasoli ukuthi basole umongameli uJoe Biden, ngoba ma ungupresidenti njengoba besho ngesilungu the buck stops with you. So uBiden inkinga yakhe ukuthi iplanning yakhe lama advisors wakhe abazange bananzelele ukuthi ukudonsa amasotsha awe America from Afghanistan ngespeed ngendlela abenza ngakhona without making sure ukuthi ama Americans ase Afghanistan lalabo ababencedi iAmerica during i 20 years yabo bese Afghanistan ukuthi sebephumile njalo sebe ku safe place. I think that was a poor planning from uJoe Biden labantu bakhe. Kwakumele ba make sure ukuthi laba bantu sebesusiwe eAfghanistan abasekho engozini. So ukuthi adonse amasotsha ngendlela enza ngakhona kwayenza ukuthi laba bantu babe sengozini, ngoba khona manje siya azi ukuthi iTaliban ibhizi iyabadinga especially ama-Afghanistan abancedisa i-America. Siyabona njalo ukuthi isizama ukubavimbela ukuthi baphume, ngoba bonke bazama ukuthi bayefike e-airport lapho abantu abakwanisa khona ukuthi bagade indizamtshina ezizobakhipha e-Afghanistan. Sizoba kutry sebeblokha kufakwa ama-roadblock iTaliban. So I think uBiden yes, kubalulekile ukuthi asolwe, ngoba akutsho ukuthi ma uyinkokheli ungumongameli akumelanga usolwe ma wenza amaphutha. Ayinto e-right ukuthi bamsole, ngoba ngempela bekumele ukuthi ngabe waplana ngcono.
Udaba lona lolu olwe-Afghanistan ngokubona kwakho alusoze na lubangele ukuthi umongameli Joe Biden anqotshwe kukhetho oluzayo?
Angiboni mina udaba lolu lwe-Afghanistan lubangele ukuthi uJoe Biden anqotshwe ekhethweni oluzayo. Okokuqala, i-majority yama-Americans ivele iyasupporta udaba lokuthi i-America kumele iphume e-Afghanistan, ngoba bathi 20 years impi le ilokhe iliwa e-Afghanistan. I-America isispende more than $1 trillion isupporta amabutho awe-Afghanistan, isupporta uhulumende we-Afghanistan. Abantu abaningi la e-America bevele sebekhathele ngodaba lwe-Afghanistan. Ngakho sibona kwinto ebipopular kakhulu even during isikhathi sika-Trump
la ngesikhathi sika Biden ukuthi kumele amasosha akhitshwe eAfghanistan. UBiden wawina ukhetho nga udaba lolu olwe Afghanistan kwakuyi one of the reasons why abantu bamvotela uJoe Biden, ngoba besupporta ukuthi amabutho sokumela aphenduke ekhaya, ngoba wasabona isidingo sokuthi iAmerica ibilokise Afghanistan.
Umnumzana Dan Moyo yingcwethi ecubungula izombusazwe ubexoxa leStudio 7 ecingweni esesigabeni seVirginia ngapha kwele Melika. Singakagqibi uhlelo lwalamhlanje ke sikhangele inhloko zezinye zendaba ebesilazo. Izikolo ziyavulwa namuhla kulokukhonona kwabazali abathi lokhu kulakho kumemethekisa igciwane le-coronavirus. Silugqiba ke lapha uhlelo lwethu lwalamhlanje olivalelisayo nguChris Gande.